e indebele.
Levuka njani mthwakazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 23 kuzibandlela 2020 ngontungamili Nkoma. Endabeni zekuseni namuhla
ngikhuluma kanje mina esigabeni engisikhokheli khona bathi mekubanika ngo-October 2019 November December bazala bengelakhudla.
Lanxa uhulumende esithi akulamuntu ozalamba lonyaka, uZulu wedede uthi indlala imthwalise nzima.
Bazondele ukuthi kungani kube nabantu abaningi abafike emhlanganweni njalo besethesa ummeli wedale lephalamente owesibare amacala angazwakalini.
Umeli wembare edale lephalamende engwe-MDC umnumzana Stamen Chamisa uthi uhlaselwe ngabasekeli bezanu-PF kade behlome ngempempa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa uhulumende esithi akulamuntu ozabulawa indlala lonyaka ngoba ezaphathisa bonke abalambayo ezinye izakhamizi enyakatho yamaNdebeleni zithi sezilenyanga ezine zingatholi amabele kugatsha lwe-social welfare. Lokhu sokubangele ukuthi labantwana besikolo kwezinye indawo beqale bethengisa izithelo zeganga ukuze bethole imali yokuthenga ukudla bese besiya esikolo. Ukhansila wedete umnumzana Stanley Torima uthi asebekhulile yibo abahlaselwe indlala kakhulu.
I-Department of Social Welfare ukhuluma iqiniso, bayaphuza ukunika abadala ukudla. Ngikhuluma kanje mina esigabeni engisikhokheli khona bathi mekubanika ngo-October 2019 November December bazala bengelakhudla bazala belambile. Khathesi bayabuya everyday abadala bebuza kansela ukudla thina sesilambile siyenze kanjani. Indlela abaphathisa ngayo singathi ngesikhiwa they are not consistent. Because well, sometimes bayakwanisa ukufika about 3 months abantu bengakatholi ukudla and ukudla okwesitshwala uyakwazi lapha eZimbabwe ukudla isitshwala that's the staple food and ngathi athole ukudla after 3 or 4 months kuyabe kungasarayithanga.
Ezikolo ke kuhamba njani, bayalamba yini abantwana?
Ezikolo nawo bayanikezwa ukudla khonoko umumbu but khathesi izikolo zivulwa. Ngake ngafika esikolo ngathola abanye abantwana befika esikolo ngama-10 ekuseni abantwana sekumele behambe ku-break. Ngabuze ukuthi isizathu kwakuyikuyini abantwana abasela ukuthi ano sikale sahamba sayethengisa inengo esitimeleni kuya kungasarayithanga. I-tube growth abuse nga abantwana besikolo primary going kids ngasebehamba kuyothengisa okuthengiswayo ukuthi bezuze ukudla indawo ezesitimeleni kumbe kuma-shopping centers kuya kungasarayithanga.
Wona umumo emasimini ke unjani?
Abantu bayabelimile but i-problem yayenzakala ngeyokuthi kwatsha izulu laphuza ukubuya so abantu bathi sokutshile lokuyana kade bekuhlanyelile baphinda futhi lengomo kuluma kanje kuphumile lokho akuthi maye bakufaka phansi kuyakhula sibili kusesemanzi phansi but hhayi umumo weZimbabwe sofuna ukuthi abantu basebenzele ndawonye kungasakangeleki ukuthi lowo uphuma enjini kabani but sibambane njengesizwe silungise lapho kumele ukuthi kulungise kona because izinto azimanga shapo ema-shops izinto ziyadura ifees ukuthi ibe lokho lapho kade ikhona last year akusayenelisi ukuthi indleko zesikolo zihambe zihlekuhle. Abaphathi bezikolo bengathi ama-fees kakhwele lapho abadala abasebenzi abanazo izimali sokunzima kakhulu okokuthi i-government or ilizwe leZimbabwe kumele ukuthi abantu basebenzele ndawonye bapake amakhanda ndawonye because akhula into e-right ku-education izinto azimanga kuhle ubuye ku-other things ukuthi ufuna ukuthi uhambe even ezikoleni zangkhona amathicha amaningi sebalekile abanye sebefundisa eBotswana abanye sebefundisa samwe lapho banikwa khona imali so akula into ongayithoyinta ebizweni ukuthi lapho ayikho okuright ndibe nganika another officer to help one other officer who is working by herself that lady because la isikhethi ahlala laye kukanti uyazitshele izizathu zokuthi i-reason why bephuze ukukhodisa ngeyokuthi usebenza eyedwa but I'm saying uhulumende yena nxa esiyi-adressa uyasi-adressa atshela ukuthi akula muntu uza kuvale njani but time sebephuza ukunika ukudla kwangkhona
umnumzana Stanley Torima ngukansila wedethe njalo ngowebandla le-MDC ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7. Ibandla le-MDC lithi umeli walo wembare edale lephalamende umnumzana Stamen Chamisa uhlaselwe ngabasakhulayo bezanu-PF abakade behlome ngembemba lezigodo izolo. Abasakhulayo laba bavikwa behlasele lozulu wembare emahlayana. Isehlakalo lesi siza ngemva komhlangano oqhutshelwe embare ngumkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa ngolwesibili lapho aveze khona ukuthi ibandla lakhe lizaqinisa uhlelo lokutshengisela lisola uhulumende lonyaka. Ustamen Chamisa ulobe enkundleni ye-Twitter ukuthi ucetshe enkambeni yematapi lapho athi ubesegonjolozelwe khona ngabasakhulayo bezanu-PF laba. Kodwa iziphathamandla zezanu-PF ziya kulandula ukuthi yizo ezenze isehlakalo lesi. I-MDC ithi uChamisa ube emapholiseni ukuyadingisisa phezu kodaba lwamalunga aleli bandla abotshwe izolo ekuseni lingxabanxoza ingakaqalisi. Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa uDokotela Nkululeko Spanda usole kakhulu isehlakalo lesi.
Lokhu bekhona embare befithi badinga ummeli wedalephalamente wakuleyo ndawo bazondele ukuthi kungani kube nabantu abaningi abafike emhlanganweni njalo besethesa ummeli wedalephalamente owembare amacala angazwakaliyo angekho emthethweni njalo kuyazi ukuthi xa kuyethi umuntu becala phela icala liyabikwa emapholiseni kakusuka kuthunyelwe amashugu yezanupiyefu
kodwa eminye imbiko ithi abantu bebenga baningangako kulowo mhlangano.
Ye, imbiko leyo ngabe sitsho njalo ngendaba yokuthi izanu izama ukuthi kukhanye ngani bekulo mhlangano uPresident Chamisa awubizileyo wabiza abantu kukanti-ke sikwaziyo ukuthi uPresident uthe yena ngilo mbiko emfuna ukupha ilizwe ngalokho ngizabe ngisendaweni enje ofuna ukubuya kabuye akekho nomunye umuntu omemiweyo ukuthi abuye emhlanganweni President. Abantu bonke ekade bekhona ngabantu abasuke ku-constituency yembare njalo i-MDC kayisilobandlelande ukubiza abantu kumbe bethwala abantu ngamabhathini balethe emhlanganweni konke khonokho kungekho abantu baziyele ukuzokuzwa umbiko kapresident okade wona umbiko obunyuswe kuphela iy'ntathelo zindaba lezinye izihlonitshwa ezikhona kweleyala
sikhuluma kanje ungaphi ummeli wembare
ubona lobuchamisa ulondolezekile lapha khona njalo siyazi ukuthi kuzabazima ukuthi kube lokuthi abantu bamthole
lilobufakazi bani bokuthi ngamalunga ibandla lezanu-PF
esiyobufakazi ngoba sitsho ngamanje njalo indaba yokuthi amapholisa kagijimanga kangako siyazi ukuthi zanukayelethi ukuthumela abantu abathele izikhali kathiyelwa ngabantu abathele izikhali ukuthi bagime balwisanise lalaba abafuna ukwenza imisindo kutshengisa ukuthi abantu laba banobudlelwane lezanu-p f kumbe lohulumende njalo amapholisa asitshele ukuthi zangabambi labo abenza ukuga
solubikiwe yini lolu daba njalo bathini ngalo
ye udaba lolu lubikiwe ngempela njalo bona abantu laba benza basinde bafuna ukwenza ukuganga bafike nasemapoliseni ngokwabo ngakho lo ngasadingekele ukuthi isithi yamapolisa kusenga ufanele aphange agombozele abantu labo ababophe ngoba abantu labo abangamashuriti bafikile epolice station
besiyakwenzani
besithi badinga umeli wedala laphalamente u-honorable Chamisa
ube khona emapoliseni
hhayi ngeke sibe sisathe lokho-ke phela ngoba thia besesimthengisile kulabo abafuna ukumhlukumeza nokumlimaza
akulabantu abalimele
okwamanje siyazi ukuthi kulimale izimpahla sikatholi umbiko wokuthi ulantu abalimeleyo kodwa uhlangothi lwe-MDC olo-welfare department luzasinika umbiko singakayelaya namhlanje nxa kusuke kwabakhona okunye ukulimala ebantwini
yiziphi izigaba zempare ezithinteke kakhulu
Mbare National njalo nase-police station lapho kade e-police station yase-Mbare Matapi sibona kube lo msindo omkhulu kakhulu njalo abantu abahamba ngezimoto Mbare yonke nje ibili ingahlalisekanga kahle kodwa ngiyazi ukuthi uhlangothi lwethu ole-MDC youth league soluphe umbiko solusazisile thina ukuthi hhayi ngonxa amapholisi engafikanga angena esikhundleni enza umsebenzi wawo bazathatha amaqhinga okuthi bavimbele ukulinyazwa kwamalunga ebandla le-MDC
uDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa
kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo sizalethulela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe
ekhaya sibili njengokudla mayi babo abantu abadli bayaphila nje kuphela ukuthi inkosi iyabibanika ibambile umoya wabo indlala inkulu sibili siyakubona nje emathawoni inkulu indlala kodwa abantu bake bathola ukudla kawani
lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo we-studio 7
iziphepheli zeZimbabwe ezasala enkambeni yedugwi kwele Botswana zilokhe zingakabuyiselwa ekhaya ezinye zazo zibuyiselwe eZimbabwe enyangeni ezisanda kwedlula kodwa kule mbiko ethi eleBotswana kalisela mali yokuqhuba lumsebenzi kubika intatheli zindaba yethu uMartini Ngwenya
kulandela ukuphindela ekhaya kwequla lakuqala liphose lifike ikhulu lenxenye lesiphepheli abanye lokhe behlezi enkambeni yedugwe engaphandle kwedolobho le-Francistown iqula lawugcina labezimapa abadinga ubuphepheli kweleBotswana bekumele liphindele uqeleni ukazibandlela kodwa sekuthule ezinye iziphepheli esikhulumele Studio 7 zidakula ncazelo ukuthi kungani sekuthule kangaka kodwa bazwe amahungahunga okuthi akulamali yokubabuyisela ekhaya umnumzana bheki impilo weza uthi awukaphumi umbiko ocacayo phezu kokuphuza kohlelo lokubuyisela isiphepheli emuva
i-latest bekuthiwa i-first group izama thursday manje ngizala namhla abantu bangani bethi lokutshintshatshintsha amadethi awukaqondakali so angikwazi ukuthi iqiniso lakhona yiliphi
iziphepheli eziningi sezibhalise ukubuyela ekhaya noma nje iningi libikwa lisenza lokho ngesidensi esikhulu besithi isimo ezimbabwe sikalungeli ukuthi baphindele iningi labalekela kweleBotswana olandela ukhetho lokudinga umongameli ezimbabwe lolo dlakela ngo-2008 lapho okwabulawa ikakhulu abasekela ebandla eliphikisayo ele-movement for democratic change MDC uhulumende weBotswana kanye labohlangothi olubona enhlanganisweni ye-United Nations High Commission on Refugees bathi uhlelo lokubuyisela isiphepheli ezimbabwe lokho luqhubeka kodwa kungaphiwa isizathu ukuma kohlelo lolu besekubone abantwana bephuza ukusungula ithemu elitsha esikolo ngoba bebemiswe ekupheleni komnyaka ukuthi balungiselele ukuphindela ekhaya esinye isiphepheli esingafisanga uqanjwa ngegama sithi bayabonga ukuthi abantwana baphindele emakilasini
esikubongelayo yikuthi abantwana sebevunyelwe ukuthi bephindele esikolo ngoba kade behlezi bengenzi lutho kulandela ukuthi kuphuze ukuthi thina nje isiphepheli sibiselwe ekhaya
kodwa kulokhe kulovalo lokuthi abantwana abasoke benelise ukuqeda ithemu bezabe bekhitshwe njalo esikolo uma uhlelo lokubuyisela isiphepheli solusungula abanye abezimbabwe kweleBotswana bathi amazwe amabili kanye le-UNHCR ngabe bayakhulumisana ikakhulu phezu kodaba lwabantwana abangena isikolo kwakulesiphepheli zezimbabwe esifika phosa amakhulu ayisikhombisa i-688 enkambeni yedubi kodwa kathesi sekusele ezingaphezu kwamakhulu amabili isiphepheli ezilihlekana ziyala ukubuyela ekhaya. Sesicela ukuthi zihlale eBotswana kumbe zihanjiswe kwamanye amazwe, zesaba ukukhahlanyezwa uma zingaphindela ekhaya. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeSavron kwele Botswana.
Sele kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende uza kwethula i-$10 ebambeneyo, i-$20 kanye le-$50 kusikhatshana esilandelayo. Iphephandaba leHerald lona lithi unkosikazi Grace Mkabe labanye abagoqela umnumzana Philip Chiyangwa lomnumzana Ignatius Chombo balakho ukubotshwa phezu kwamacala enkohlakalo. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani kustudio 7 basakazi nabalaleli, bengicela lingishayele ingoma ethi yona amahosana eculwa insimbi zeJwane. Ngithanda ukubabonga kakhulu, imnandi ingoma yabo. Sibulwa i-government yethu yaseZimbabwe elokhetho, kuyo ulana e-South Africa okungakhethwa khona ukuthi yini ishona uyini umZulu yini. Bebezothola something manje ngoba thina ngapha kumthwakaza kula mntu osibhekayo. Abaculi bakithi bayacula mpela, kodwa-ke abatholi lutho oluvela ku-government. Kusiya ngami bekufanele ukuthi i-government ibanikeze something ngoba imnandi kakhulu ingoma yabo. Ngiyabonga lijari basakazi nabalaleli abahla be-studio 7 kudawana zonke. Ngiyalibingelela womnyaka lo wobutsha esawungena nzima kabuhlungu kangaka phakathi kwelizwe elibuhlungu elilobuhlungu obungaka. Asazi ukuthi kuyaphetha ngani bakithi. Siyacela ukuthi yena ubaba uChabisa akasizwele bakithi, bahlale phansi bangenele bakithi. Sisebunzimeni abantwana, ezikolo izikolo ziyakhweza njalo nje i-school fees. Sesiswele asisebenzi, obaba baphila ngokukorokoza. Naku isikorokoza laso sesingenela imimoya sokubiswa ukuthi bakorokoze ngendlela abadinga ngayo imali. Sizakuya ngaphila izwe lingela mali linje. Ngiyabonga ngikusikusboqo.
Njani basakazi be-studio 7 yalibingelela. Ngizithi njani impilo mbikela bonke basakazi labalaleli. Hayi, mina into lenziwa ngamatisha ngiyisoli. Yona i-government kayilungise imali elizwe ukuthi lawo amatisha nxa yisebenza laba ngabantu abalemuli zabo. Akho nto, akula muntu ongasebenzela ukukholisa kuphele xa usebenza. Xa usebenza usebenzela impilo yakho yakusasa nokusapota imuli yakho. So into yenziwa ngamatisha namanesi awasoli. I-government yayithi yehlukahlukene. Labantwana sebethelenzi babasafundi. IZimbabwe zaba yini kusasa? Sisesiyinhlekisa kwabanye amazwe ngenxa yeZANU PF ehlele ukubusa ilizwe layo kahle. Hayi, bamthembo selami. Ibizwe lami ngicile Dladla, ngisukela uPane eMzola eK4.
Siyabonga abalaleli be-Studio 7. Okhulumayo ngokwesikhathi sincane ngisekheze uWard 14. Into nje ehlupha kakhulu esizwe sobuhlungu ukuthi nalokho kudla kuthiwa sincedisa ngakho singabantu siyizakhamizi ngenxa yendlala ekhona, sihlangana nokuthi namabele la esiwaholisa ngohulumende asiwanika i-welfare abuya amasaka akhona esezijumbajumbe botshiwe ukuthi lapha adlula khona ayavulwa achutshwe bese yadluliselwa ebantwini. Kubuye kube nemali ezikhitshwayo ezingangama-$13. Ogogo ngikhuluma sezinje, abanye amasaka abo asikabaningi abakabathathe ngokuthi leyo mali i-$13 kabalayo abakayifuni. So heyi, indaba ebuhlungu kakhulu indlala esibhekane nayo ezindaweni esikizo, ngoba ogogo abanye bakhulile mpela, i-$13 akusento elula kuyo ukuthi ayithole. Ngokuba nje sikhuluma so amasaka, okunye uma usuthathele ekugcineni uthole ukuthi ugogo okhululeyo ngesethathe ekugcineni. uluphele kala mali bese siyathatha ukucinile seyithondile leyo mali isakele yabe selisele sokuyisijumbane ngeso kungama 5 litre amathathu bakithi kuhlunga kakhulu esihlangana lapho asikwazi uhulumende ngenza njani ukuba ayenelisi ukuthi le old age le ayikhangele ingabe yaphithiswa mali kube nguye okhipha lapho kufika khona imali khiphele abantu abadala lapho vele ukuthi thine sisasengane sisabashanyana siyenelisi ukuthi singayidinga leyo mali kube yithi esikhiphayo asazi-ke ukuthi kuzalungisa nini konke lokhu ngoyizinto ezihluphayo kakhulu esihlangana nayo kube sekuya kuthi ihlanganise njenge-orap nayo sike sanikwa kwathiwa kuyaholiswa abantu abanye kubuye kunamakhadi amafoni amabizi engekho kurejista abanye amabizi ekhona kurejista amakhadi amafoni engekho wakuthi uswayini so ukudla kwakhona ngikhuluma kugcinisiwe lamanje asikakuniki ukuthi kuzanikwa nini abantu asikabi kwazi lo buzimo obukhulu kakhulu abantu sebetshitsha besiyatshona belindile ukuthi bazanikwa kodwa-ke into yakhona ayikalungiseli ukuthi ukuthi konke indawo ithile corruption yabona lapho kungela corruption aba idona yayithe yona iyanikeza imali ngomuntu ngomuntu kwasekulungisa amakhadi but laba kasebethethe leyo mali bathenga lokho kudla kathesi ukuthi kufike ebantwini sokuzima amakhadi asaqedakali amavizo asatholakali kuyikuthi kutshengisa konke ukuthi kusela kulanto yakhona elizweni lapho elungileyo ngelasandla sokusela siyabona.
Linjani balaleli beStudio 7? Ya siyabona abantwana bayatshengisela labani into enhle kakhulu. Sibonga umbalisi wabagqobayo kuloluya qanqalazo lwabo. Siyacela kakhulu ukuthi wonke umuntu ephakame abonise le government ukuthi ayisikho lokhu njengamahlala ezulu esiwuphilela kulo mhlaba. Ukuhlukunyezwa konke lokho esikwenziwayo ayisikho. So sicela bonke abantu bephakame bebonise. Wonke umntwana laye aphakame ngoba ikusasa leli lizwe leli libulawayo. Ikusasa ngeyabo ayisinye yethu. Thina sesiyehlulekile. Sebesibulele basiqeda du. Siyabonga khona lapho.
Labo ke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, nxa ufuna ukusithumela owakho umbiko, thumela ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Amaqembu amabili abahlamuki abalwela ukwehlukaniswa kwelizwe leCameroon abikwa elwisene wodwa kwava amasotsha awo ayisithupha. Amapolisa kwele-Lebanon alwisane labantu ekade betshengisela kulelo lizwe ngesikhathi kubunjwa uhulumende omutsha izolo. Siziqhubeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukuthoniswa kwamacala etheswa umongameli Donald Trump kuqhubekele phambili eCongress izolo. Abatshutshisa lolu daba bechasisa ukuthi kungani besithi uTrump wephula umthetho. Ibandla eliphikisayo elama-Democrats likhokhelwa ngumnumzana Adam Schiff kulolu daba lithi uTrump wasebenzisa isikhundla sakhe ngendlela engayisiyo njalo bathi wazama ukuvimba idale leCongress ukuphenya amacala akhe. Kodwa amagqwetha kaTrump kanye labebandla lakhe lama-Republicans baya kulandula lokhu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Rafael Mtombeni ukuhlaziya lolu daba.
Ngibona ngathi kuyaphela ngokufanayo ukuthi akabasoze bamsusela phana ngoba engikubonayo ngathi nje kufikelana kwama-political parties la ukuthi khona bangathi bayesaba ukuthi bangamkhupha laphana kuzaba ku-record president wama-Republicans wa-impeacher wazosuswa esihlalweni. So mbona ngathi bavikela khonoko phela uma belo ke bekhona phana kodwa ke icala lengathi liyakhanya ukuthi likhona egcekeni.
Siyabona kungani kulokho kuvela obunye ubufakazi bunganceda yini asithi kuvele obukhali sibili ubufakazi obokuthi ama Republicans lawo akubone ngenye indlela, ubona ngani kungaguqula ingqondo zabo?
Hayi, kangiboni ngalesi sikhathi, kangiboni ukuthi zingaguquka ngoba okukhona kungathi sebegebhile amagodi bangene emagodini abo bema khonapo. Kangiboni ukuthi bangaguquka khonaphela, ngibona ngathi baza iningi labo lizakuma laye upresident.
Manje njengoba ukhetho lusiba khona kunyanga ezimbalwa ezilandelayo, khonoko okwenzakalayo kungabangela na ukuthi umnumzana Trump anqobe kukhetho kumbe anqotshwe?
Ngibona ngathi uzanqoba, uyabuyela futhi ngendlela yokuthi sesuka lapha uyabe sesekwenzisa khona ukuhlabela. Ngo undoda okwazi ukuhlabela ngento yakhona kakhulu, uyabe sesuka lapha esehlabela kakhulu esengitshakala ukuthi ha mina vele babesithi ngilokhu angisikho, mina ngilokhu. Then abantu bazathatheka njalo bakuye bambuyiseni. Mina ngokubona kwami mbona ngathi kunjalo.
Umnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseTexas. So kuyisikhathi sokubala imbiko elisithumela yona kuFacebook kulo Lindsay Hamon uthi wena lichona njani msakazi. Kusekuseni ngapha Hamon, so ngathi livuka njani kanti lokulala asikalali. Tanisa Blessing Tube uthi wena sawubona msakazi, mina ngifuna ukuphawula ngabalandeli be-MDC Chamisa abayeke ukusitshela ngendaba yokuthi bafuna kwenziwe intando yabo, why thina abakakhuphe singaphaphi. Nesisa Tube uthi wena morning msakazi, kuzoba lo Tanisa Blessing Tube lawo uthi sibonga msakazi weStudio 7 na ngokusibikela izindaba. Precious Nyembezi Masuku uthi wena morning msakazi, izanu isebenzisa amandla ayo ngobuchapha, kambe shiwa uma amaqembu aphikisayo angavunyelwa ukuba lezwi lokusola kuzoba yilizwe elinjani? Shame on them, abazinuke amakhwapha laba babulali. Virginia Macebo tena morning Nkomo, sonke Khumalo SK tena morning maZimbabwe amahle. Kuzoba lobani ke Sibusiso Ndlovu utwana linjani msakazi, mina ngicela ubaba uGawule ake aphiwe ikhefu sikathele ngaye, akanayo indlela ebheke phambili, isikhonzi sezanu ngcono livele libeze icho libeze icho nangazi ukuthi lapho mlaleli. Thabisani Ncube uthena morning ekhaya, kuzoba lobani Isapeli Ndlovu uthena salibonani bakwethu, unjani msakazi? Hayi, siyavuka Ndlovu. Uyaphinda lapho Hamon uthi Ntunga ngise New Orleans ayikho ngisithi lichonile. Okay, ngiyakuzwa Hamon, siyabonga, sile thembu philile khona ngapho eNew Orleans. Liphila kanjani kulelizwe, liphila nababulali, liphila kanjani kulendawo, liphila nabahlukumezi. Inkosi Ngwenya uhlabela kamnandi uthi niphila njani nababulali. Ukuzigqiba izosuku ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili, lanxa uhulumende esithi akula muntu ozalamba lonyaka, uZulu wetete uthi indlala imthwalise nzima. Umeli wembare etalele parlamente engwe MDC umnumzana Stamen Chamisa uchashile ngemva kokuhlaselwa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabe bandla lezanu PF ekade behlome ngembemba. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-past 7. Mina lani asweni sonke kwezekuseni ngo-half 6. Olivalelisayo nguntungamilinkomo. Itshone kuhle.